Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle namhlanje ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba yini khona apha angiyiboni. Indaba lezi indaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale.
Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza. Phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa.
Kwenzo sibili kusiyaphela naliviki ephelileyo esezifitsha kwezinye indawo, hhayi kodwa-ke lite kuphela liqalisa wona liviki efikile, hhayi laqalisa ukuna sibeselizela lapho lalapha indawo eziningi.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kupha abantu ithemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba loba nje ezinye izilimo bese zisitsha. Uhulumende weSouth Africa uthi selikhwelile inani labavinjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala abalisa elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa, elokutshotshozela udlakela kanye lelokuntshontsha izimota. Ugeza uyisikhulumeli selinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi abakubandla leZANU-PF abaphikisa imizamo yokuqhelisa umbuso kaMnangagwa besithi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza wethule amazwi kunsukwana ezidluleyo esithi akusensuku zatshwala ukuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi ololwazi phezu kokuthi uGeza ungaphi kumele aze phambili waxwayisa labo abangaba bemfihlile ukuthi bazawukhomba onotshwala. Abanye bathi ukudingwa kukaGeza ngamapolisa akulani lokwephulwa komthetho, kepha kulokwenza lokulwisana ukukhona kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa abuse kuze kube naphakade, lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Njengamagqwetha nje amele ilungelo labantu, siyaphatheka kakhulu nxa sesibona uhulumende sebamba-bamba, especially our veterans, bona who are the structures and the backbone of our revolution. Ugeza icala lakhe yilona lelo nje lokuthi hayi ukhulumeleni, but siyababona abanye abakhulumayo ukuthi hayi thina upresident sifuna ukuthi engenye 2030 bayahlabela but kababotshwa, but laba sebekhuluma ukuthi hayi upresident akamelanga engene sebebotshwa. We should not use the court system and the judiciary. Into kade ikhuluma uGeza yena le ukuthi khona sokusetshenziswa amandla to silence a voice of dissent. Democracy requires us ukuthi nxa abantu labo befuna ukuexpressa dissatisfaction or abantu befuna ukuexpressa abakuexpressayo bekhululeke, bengabe sebesaba ukuthi amapholisa asezamele ebadinge. Icala lakhe elokuphehla uDlame leli, I don't see anything holding there. He was expressing his dissatisfaction as a war veteran, and I'm thinking he was entitled to do so. As much as those that are saying ngahlale upresident until 2030, labo they are entitled to do so.
Vanengi asebeke babotshwa besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa, kodwa akula loyedwa osefunyanwe elecala. Ugeza ubona kuhamba njani?
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. A prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thini ukuthi kule ndaba yini khonapha angiyiboni mthungameli, indaba lezi izindaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale ubaba uGeza lo veteran uthi engakhulumi. That we have seen it has happened in the past, abanye besukwazi bebaleka elizweni because of these kind of things. But we implore uhulumende and in particular ZANU-PF kumele behlale phansi bekhulumisane and try and solve this succession issue amicably. Diplomats, these casual diplomats, they need to sit down and talk. Bengabe be take her out, be washing their dirty linen outside. Sakubona lokhu 2017 sokwenza ama interface issues which should be discussed inside the party. Behlale phansi ematafuleni bekhulumisane.
Umnumzana Pardon Tapfumane ligqwetha. Omunye wabalwa impi yenkululeko osekela uBlessed Geza, umnumzana Ethan Matibela, utshele iStudio 7 ukuthi kabasoze bavume ukwethuselwa ngamapholisa ngokwethesa uGeza amacala. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi kumele uGeza abotshwe nxa ephule umthetho.
The Voice of America, VOA.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kuzipha ithemba lokuthi abalimi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba zelizwe lobanje ezinye izilimo bese zisitsha endaweni ezitshiyeneyo. Induna ezixoxele Studio 7 zithi izakhamizi ezinengi kazilimanga ngemfanelo ngoba izilimo ezinengi zitshile ngolwezi. Abanye abalimi bahlanyela okwesibili lakho kwaphose kwatshiswa lilanga kumaviki amathathu adluleyo. Okwamanje izinduna zithi abalimi abanengi baphila ngokuhola ukudla abakuphiwa nguhulumende. Sixoxe labalimi lenduna, lomlimi lenduna umnumzana Mtshana Khumalo.
Izulu belingabonakali, hayi sekungcono sibika neenkomo sezisiza sila. Ngoba neenkomo zasezisifo zina yindlani, kodwa hayi sekengazanisekibuyile sibili zambunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha. Bese sisitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase kuhlanganisa umhlaba ongalani, kodwa liqiniso sibili kusiyaphelela liviki ephelileyo bese sisitsha kwezinye indawo. Hhayi, kodwa ke lithe kuphela kwal liqalisa kona liviki esikiyo, hhayi laqalisa ukuna sibe selizwela lapho lalapha indawo ezinengi dayi selinini, kodwa hhayi bese kusiba kubi kuba ngathi kuya ngakule vikabe sekuyabuya konakala izinto ezinene.
Sekwazithi abantu lokhu bethola ukudla, simi njani isimo sokudla khonapho?
Hayi, sithemba kuzaba ngcono lo nyaka. Ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sanasendlala laphana izulu lingabonakali. Hayi, zafa inkomo. So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hayi laba abani abenelisa ukwenza ogatshi yompo laba, hhayi iningi labo bazadobha selokuzwayo. Abadaba abaswele into zokulima, hhayi kumele balendima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo zokuthengelana abantu babalimi bangathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye, siyabona njalo kwakulo mqondo lo wokuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona olikulimileyo yini lo nyaka?
Hhayi, zangakezwa ukuthi bakhona nabalimde. Yona sisho ukuthi izulu lakhona lijayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi. So isiphala senkosi indawo okuvame ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime, bathole ukudla bendawonye, ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo mnyaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima. Okwesifo konke la madonka besifa ngenxa yenjalo. So hayi lo nyaka lanxa zikhona iy'nxa ezikhona lapha nalapha, hhayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Yes, ngathi pho ziyavuselelwa njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili.
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hhayi sekungcono ezifuyweni. Hhayi abakuthi ukuthi abezifuyo bazaba-right. Kuwengxe mhlawumbe kungabi-right babo ukudla ungawutya ubungu namabele. Ngenxa yokuthi balinge sekungazani isikhathi esedlile. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene. Okukhulu ukuthi benze into ebabendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hhayi njengoba ngisisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani, kuzaba nendlala kanganani, kusemasinya kangakapijale. Kodwa ngemva kwamashi April suppose ubone ukuthi kume njani oba namabele abanye asephansi kathesi awusephela umashi umbo April abe setshengisele ukuthi ami njani ilinge xa izulu likhona, akusengakani kusemasinya.
Leyo yinduna uMtshana Khumalo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselupane. UGibbs uxoxe njalo le nduna uMathema.
Mina ngithe eGwanda North ngizenengqameni eGwanda. Ezimo ezinye izindawo kuhle, abanye sebesedizani lokuvuna abaqhalelayo. Abanye lakho hhayi akumangakuhle, abanye kwatota futhi. Isimo engathi sikhona phakathi komganga wakithi ngase enxameni. Kodwa angikhangelela ukuthi hhayi lo nyaka kuse ngokufanani lo mnyaka lo odlulileyo, ngoba okwenkomo singathi sokungcono ngoba utshani bukhona. Okungakhathazwa kwamabele, ngoba amabele abanye kuke kwathisa kakhulu kulezani insuku ezidlulile, kwalimaza abanye emasimini. Ikakhulu laba sebelomunye ukuthi uthezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele, onyawuthi, into ezinjalo. Yindaba abantu bengakwenzi khona ukhuntoni?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla, ungalima sokufana usale emasimini. Ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele into eyodwa. Ngoba kuyabe kufanele ukuthi wenze okunye, kwesinye isikhathi uyathembele kulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo, uhluluze kabili ngoba kunokunye kusuke kuyabe kuzokuzakuthi okuseceleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi alime umumbu, ngoba uba lakho ukuthi amabele alo msebenzi, ngoba ungalima avele aqalise ukuzala kuba lohlutshanyana bekhona fana ngoba abe sefuna ukuthi uhlale emasimini.
Ye, manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu, kuyagcina ngani? Abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi eMandebeleni, kufanele kwakhiwa amadamu abantu benze ama-irrigation. Yiwe mbone ngani angabancedisa ngcono, ngoba i-rented agriculture leyo uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze. Kodwa nxawule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthekezela, ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho. Njalo ukhangela umumo ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo. Okunzima yikhona kuyani ukulima ngezulu, ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo sokufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo, kube sekulimaza abantu abaningi abangamafamasi.
Ye, sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi egeleza kuthuli le minye imifula. Kumele kwenziweni ngakhonokho-ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebeleni, ikakhulu imfula kithi mnengi. Ungakhangela kulabo Maleme, kulabo Hovi, kulabo Mtsheleni, kulabo Thuni, kulabo Mthabezi. Kuyadingakala ukuthi ngafana wonke okuyimfula khonakhona, nxa kungavalwa kuvalwe kuhle esimile, abantu bangaphila benze ukuthi kungabaphilisi okokuthelezela ikakhulu.
Induna enqameni uMathema obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda North. Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikele abezindaba ukuba namuhla uxoxe lomkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngempi ephakathi kweRussia leUkraine. ELiSouth Africa libikwa lizathumela amanye amabutho kwele DRC ukuyahlenga amanye amabutho agonjolozelwe ngabahlamuki beM23. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abaphikisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump sebephanyeke indaba ezimbalwa emithethwandaba besithi wenza okungaphandle komthetho. Lokhu kugoqela ukufinyelela kwabanye bakhe ingwalo zemfihlo enkulu yohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, iTreasury Department. Ukuvala uhlangothi olunceda uZulu olu United States Agency for International Development, USAID, lokunye okuchiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube uxoxele uMnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha esivela kumongameli kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo indlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party ngithi opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumende obusayo ukuthi badlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo kumbe imthethwandaba la izaba lezinqumo ezithize kuyahamba njani?
Kusazobanzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubonile izolo noma akade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni ikonke akwenzayo kumele kube semthethweni. Ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo oza wena ekugcineni.
Yes, siyabona kujayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele lokho kuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edale le-Supreme Court. Akubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele.
Esikhathini esiningi ingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-states kukhwela kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli welizwe, ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyaka lana engu-4 yadlulayo waba lethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emi ngakhona. Ngathi i-balance of power e-Supreme Court ifeva yena uTrump or ifeva ama-conservatives. So abefisa ukuthi nqabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho, isifiso sakhe ukuthi kuyephelela khona e-Supreme Court ngoba ucabanga njalo ukholo ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi kungahamba njalo kumbe labo babele ingqondo zabo?
I-Supreme Court ineyngqondo zayo, noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka ibe ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli ngamunye ngamunye umbuso wakho uyaphela imeli kumele isalendile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni ngithi iSupreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani iSupreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuzwa ngendlela yiyo.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eChicago khonapha eMelika. Uhulumende wakwele South Africa uyazincoma ngokusungula ugatsha olubona ngokuvikela imingcele yaleli lizwe olwe Border Management Authority esithi lokhu sokwengeze inani labantu ababanjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uThuso Khumalo.
Usikomitshi we-Border Management Authority umnumzana Michael Masiyaphatho uthi phakathi komnyaka ka-2023 usiya ku-2024 amapholisa avimbe abantu abazinkulungwane cishe ezilitshumi lasithupha 15,900 abazame ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kodwa uthi inani leli likhuphukile nyakenye laya kuzinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 58,000 kulandela ukusungulwa kwenhlelo zokulinda imingcele ngamapholisa ogatsha lwakhe esebenzisa imitshina elobuhlakani bakulezi nsuku. UMasiyaphatho uthi indizamtshina zohlobo lwama-drones yizo ezenza umsebenzi wabo ube lula ngokuqapha imingcele ngehlo lokhonze.
They assisted us to be able to do targeted response.
Ama drones asisize kakhulu ukulonda abazama ukungena nguhlu. Nxa ungela ama drones kusho ukuthi kufanele ligcwalise abalinda umncele wonke okuyinto engeke yenzeka. Kodwa ngama drones sibona abantu bese sekhatshana kusiphe ithuba lokubalonda size sifike lapho abakhona sibabambe.
Umbathindabokaja lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi njengohulumende baziqhenya kakhulu ngokusiviyo le-Border Management Authority.
As a deterring effect as well to people who think that it's so easy.
Lokhu kuyisixwayiso kulabo abacabanga ukuthi bazazingenela mahlana kwele South Africa singababonanga. Awakuvumi lokho ama-drones. Sizaqhubeka sifaka inhlobo eziningi ezisebenzisa ubuchwepheshe bakulezi nsuku kuze kuphele konke ukufohla umncele kwele South Africa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi abantu abaningi bashupheke kakhulu ukungena kwele South Africa bengala maphepha okutshengisa khona ukuthi ngempela isimo asisafani lakuqala.
Bekuyelula lonyaka eBorder bekunzima, amaphoyisa egcwele indawo yonke. Okubuthi bekasaba nje ngoba ulapho bewusaba. Kodwa-ke kungenani sizamile.
Kodwa-ke iningi lezalwane zeZimbabwe liyakusola ukusetshenziswa kwama-drones nguhulumende weSouth Africa kanye lokuchitha imali eningi evimba abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Trustin Ndlovu uthi udaba lweZimbabwe aludingi ama-drones kodwa ludinga ukuthi eleSouth Africa likhulumisane nohulumende weZimbabwe kuqedwe inhlupho ezixotsha abantu kuleli lizwe.
Abantu abaningi abanye bafuna ukuya ekhaya, abanye bafuna ukubuya khona ngapha. Siyasazi isimo saseZimbabwe ukuthi esinjani. Indlela engasiza nje ukuthi bonke laba abakhuluma kakhulu bona laba iziphathimandla zakhona la eMzansi zikwazi ukukhuthaza ukugqugquzela ukuthi eZimbabwe makulungiswe indaba zombangazwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi okwakhathesi kulama drones angamatshumi amane lantathu 43 andiza emngceleni emihlanu egoqela oweBedbridge lapho kungena khona iningi labeZimbabwe ngokungekho emthethweni. Lolu gatsha luthi amadroni la asesizile futhi ukubona imbobo ezedlula izinkulungwane ezimbili 2300 ecingweni lomngcele osekusize kakhulu ukuthi zivalwe abantu bengafohli. Phezu kwalokhu uthi sekubanjwe lezigelekeqe ezidingwa ngamapholisa le mpahla ebezifohliswa ngokungekho emthethweni ezibiza izigidi zamarandi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Abachayeli bezimota ezinkulu labanye abasebenza kwele DRC bathi sebesehluleka ukungena kulelo lizwe besuka emazweni besuka kwamanye amazwe ngenxa yempi yomvikela eGoma, lapho kulebutho laleli lizwe elilwisana labahlamuki beqembu le-M23. Abatshayeli laba bathi zigcwele izimota ezinkulu emngceleni weZambia le-DRC okumele bewusebenzise nsuku zonke ngoba besesaba ukufa. Ezinye izimota lezi zithwala amatye aligugu awe-coltan wona asetshenziswa kubomakhalekhukhwini kanye lemitshina esetshenziswa emigodini yezenjiwayo. Sixoxe lo mnumzana Trimon Dolo olandela ezombusazwe eseVictoria Falls.
Kathe sivele impilo sibili abusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So uma kulempi akusalayo akulanto ephumayo. Ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe ku risk kakhulu ngoba uyakwansi kubulawa babe cabanga ukuthi mebhule imali babe funa mebhivini konokuyana ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kuye laba abanye ababe hamba besiyasebenza so akusebenzeni so yonke into abesimile so akunzima so impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo.
Sizokuthiwa kulabanye abatshayela izimota abakhona khona ngapho elibabonayo babe sebesenzani batshona bebhoda kumbe bagcina besenzani khona?
Ma ngudriver vele ngapha especially ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele uqalise bebone ukuthi ungabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha sungena eZambia. So isikhathi esiningi ngapha obo-truck stop vele babemelele khona kuyani ukuthi bathole maybe like isiginali ukuthi kuyahambeka. So already into ababezithwele vele babebuyelazo zingasukeli la ezizebe zisukela maybe kobogoli le zidlule eZimbabwe kumele ziye crosser. So akunzima basebefakile kuphela kuma kuphela akula nto ongayenza ngoba sokuriske impilo yakho udrive uthi anza hamba kube ungazi uhambe but kawungene DRC. So I think ziyabheda sibini ngale Congo ngayo.
Ye nxa likhuluma labo abatshayela izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha?
Bathi sebesebenzise bazabasebenza anti babeniyiwe liyani yokuthi lawo uzabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo. Baleke beyisebenza mbijana beze becine bedlela yani vini eyokuthela umhluzi. So vele basebunzimeni abanye vele bacina sokuthi alright hayi shiya khona hapo then ngibukele ngale uyethathe enye uthama nye ama-routes. So kwesi sikhathi liyani icine ijiwe ngapha kuthiwe mebrano uzavela ngalo uzakwana ukuthi ayithathe ahambelayo laye siya ngapha kwenye indawo maso kuvulekile. So hayi ngakuthi kathesi akusebenzeki.
Umnumzana Trimon Dolo ulandela ezombusazwe eseVictoria Falls ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngesimo esibi esidalwe yimpi yomvukela ekwele DRC. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa anti afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa. Inkokeli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku sokulethe ithemba lokuthi abantu bazathola isivuno esithe xaxa. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.